Ngokutsho kombiko we-Human Rights Watch ngo-2016, amapholisa asetshenziswa kakhulu nguhulumende ekwephuleni amalungelo oluntu. Ngalo umnyaka kubotshwe lokutshaywa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu, intatheli, abamabandla aphikisayo, labantukazana abebesethula ukungathokozi ngendlela uhulumende abusa ngayo. Lo mbiko usola kakhulu kubotshwa kwabantu abedlula ikhulu abatshengisele ngoNhlangula, labanye futhi ababotshiweyo ngoNcwabakazi lezifundi ezibotshwe ngoLwezi. Isola njalo kwethuselwa ukutshaywa loba ukubotshwa kwentatheli ezedlula amajuma amathathu lanye. Umcwaningi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch uMnumzana Dewamavinga uthi bakhathazeke kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
I-Human Rights Watch ikhathazekile kakhulu ngoba eZimbabwe uPresident Mugabe uphambanise ama-human rights abantu amaningi kakhulu. I-ZANU PF yebeyinike abantu ukudla, incitsha abanye abese-MDC, njalo amapholisa abechaya ama-human rights defenders, abotsha ama-human rights defenders phandle komthetho.
I-Human Rights Watch ithi ngo-2016 uhulumende utshengisele ukungawuhloniphi umthetho. Ithi imthetho yephosa le-AIPA iqhubeke isetshenziswa mahlayana kungenani lokuthi lokho kuphikisana lesisekelo sombuso esitsha esika-2013. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mongezi Mpofu uthi ngo-2016 uZulu uphile sengathi uselizweni elisempini.
Iproblem eZimbabwe ukuthi ungathi uyakhuluma umthetho vele uqinisa isandla. Iseda unganyamalala njengoba kulamakhizi abaningi abantu abanyamalalayo vele esingaziyo lokuthi bayaphi abasafunakala manje. So into ekhona eZimbabwe ukuthi vele it's more of a military state.
Lombiko usola njalo uMongameli Mugabe ngokuzama ukungenela emsebenzini yabehluli ngesikhathi basola ngokukhulula abebetshengisela abebebotshwe ngokungekho emthethweni. Uthi njalo uMongameli Mugabe wenze elinye iphutha ngokukhuluma kubi ngombiko wekomishini yezamalungelo oluntu ebisola ubandlululo lukahulumende ekwabiweni kokudla koncedo. Ele South Africa lenhlanganiso ye-SADC betheswa umlando wokwehluleka ukutshela uMongameli Mugabe ukuthi amise ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni lakhe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbedzi uthi sekule minyaka amazwe e-SADC esehluleka ukwenza umsebenzi wawo.
Kunalokhu kusaba ukuthi hayi singakhuza umngane wethu lapha naye kusasa mase sizivelelwa ngendaba enje nathi asinike sithole lutho usizo from iZimbabwe. Because i-SADC kufanele ibonise mpela ukuthi i-organization ezimeleyo, but ngibona njengani bakontrolwa ngaye yo iZANU PF or i-government yaseZimbabwe.
UMnumzana Mavinga uthi uhulumende weZimbabwe ukwazi mhlophe okufanele akwenze.
Sifuna ukuthi iZimbabwe iyenze kahle, isebenze ngomthetho nge-constitution entsha, ibe le malungelo abantu bonke babe le mpilo enhle bangaphambaniswanga ngamapholisa amgabe leZANU PF.
Lombiko uncome eBotswana, iMelika lamazwe eEurope ngokuphumela egcekeni besola kwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Melesulo 7 eJohannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.